sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-6 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ivandla le-CCC lithi lanxa lisekela ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni we-Beit Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano.
Aziyona ingxenye yabo, kodwa ke siyaseka nje. Uyabona kunalento esibizwa ukuthi ama-popcorn demonstrations.
Umholi we-CCC umnumzana Nelson Chamisa obesegwanda izolo usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu elokuxotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansila.
President Chamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya imdiva ngoba akula muntu olengqondo ezigwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhulunywa nguChabangu kuliqiniso.
Kodwa yena umnumzana Sengezo Chabangu uthi kabuyele emuva ngenyathelo lakhe lokuxotsha athi babuyisela ibandla le-CCC emuva.
Lokho kuphongukuthiwa kusemahlangeni, umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kasomemba ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo kumbe usukhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi lanxa liseka ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni we-Beit Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano. Kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele-South Africa eliqoqa ukutshengisela lokhu lisithi lifuna ele-South Africa lomhlaba jikelele ube kwazi ukuthi ukhetho lwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi yeZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo okwenza kubaluleke ukuba luqutshwe kakutsha lolukhetho. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu.
Ukubhikisha sizokwenza ngomgqibelo engiwaziyo yilokho okuse-KZN lapho ke amalunga wethu njengama-citizen njengezizalwane zaseZimbabwe sizophatheka ke singene emgwaqweni bese ziyonikela isiphathamandla sakhona ngale abambiza ukuthi u-premier wase-KZN. Lesi siphathamandla mhlawumbe sizothumela abantu abazowamukela i-petition. Lokho ke abamalunga wethu iningi lawo under Zimbabwean community bazoba bekhona. Siyaqhuqhuzela vele ukuthi kubhikishwe, sizobe vele siyothula ke izikhalazo zethu.
Sizwa kuthiwa lina liyaba liphatheka komunye umcimbi wokutshengisela, ungasela ukuthi lina lizatshengisela na e-Beit Bridge njalo nini? Usiphe njalo le njongo yenu.
Msakazi, sizoba nakho ukubhikisha eborder kodwa hayi ngomgqibelo. Lo laba sengomgqibelo hayi aziyona ingxenye yabo, kodwa ke siyaseka nje. Uyabona kunalento esibizwa ukuthi ama-popcorn demonstrations, abantu bayavumeleka ukuthi yona uma bathola imvumo eziphathamandla kuziphathamandla zala eMzansi babe babhikisha, kodwa hayi thina azanga sibe ingxenye yalokho. Siyasupporta nje uma kungaphumela, siyafisela impela nje ukuthi waphumelele kuloko kwakwenzayo ngomgqibelo. Kodwa ke sikuhlelile thina esihambisana lakho yilokho okuzokwenzeka mhla ka 26 October. Lapho ke hayi sobe sikhona sibhikisha impela, sibhateka sitshengisela. Injongo yethu ukuthi nje sibonise sitshengisele uhulumeni wakhona la eMzansi ukuthi khona asiphathekanga kahle ngalo aloko kwenza kele ngohlelo lwaseZimbabwe. Sizowa futhi nokunye ukubhikisha mhla ka 21 October Union Building, lapho ke sizokwethula futhi izikhalazo zethu kumangameli noma ke umuntu ozo beyamele umangameli uRamaphosa. Injongo futhi lapho ke sifuna ukuthi sitshengisele phela ukukhathazeka nokuhlukumezeka esiyiko ngenxa yekhetho lwaseZimbabwe. Sithi thina hayi uRamaphosa njengoba ubhizi ukhanya ngathi usupportana nalo baba lo ozifakile embusweni, uyenza ukuthi lokho kusho ukuthi ukhonke lokho okwenzakalayo ngale kuyakujabulisa. Uma kukujabulisa phela yiko phela kwenza ukuthi abantu babaleke babuye kuleli lizwe. Uphinde futhi ngapha wathela induku, washa phambili, washa emuva, konke lokho sithi thina hayi Ramaphosa ungabe kanjani uhambisane nomphumela noma ne-observation enziwe yi-SADC. Ngoba yiko esikwaziyo sonke ukuthi umphumela waseZimbabwe wahambanga, ukhetho lolu lwaseZimbabwe waluhambanga ngendlela. Njalo sizobe sikhuluma-ke ngey'khalazo zethu.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love, umgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Umholi we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Cabangu, othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla elokubhalela iPhalamende incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga e-CCC kuleli dale lasemakhansil asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Cabangu kalamandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo, kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Isiphathamandla sebandla le-CCC eMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi umnumzana Chamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda, lapho atshele abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo olukamnumzana uSengezo Cabangu oselilunga leZANU-PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayichaya indiva, ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya nguChabangu kuliqiniso ukuthi athini userecola kumbe usexotsha amalunga edale lephalamende athize yamele i-CCC lama-councillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi, abakhethwa yizizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya ephalamende, besiya ekhansilini, besiya kwenza umsebenzi abawukhethile ngabantu, bachiyane lo mdlalo, umdlalo nyala lo owenziwa nguChabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadeben South ngokuvota, bevotela inguquko, njalo ebaqinisa, ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo, umsebenzi abowenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iPhalamende, uSpeaker of Parliament lo Minister we-local government ubone sebevumelane lokwenza kuba Sengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga le-CCC, ngoba siyazi sonke ukuba iZANU-PF ile njongo mbi lesifiso sokuthi ithole into esithi two-thirds majority ukuze ePhalamende ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isiphathamandla sebandla le-CCC esigabeni seMathupheleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, usithandekile uphinde waxoxa laye umnumzana Cabangu ukuze ukuthi sizwe ukuthi yena uthini ngalokhu okukhulunywa ngundlela.
ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa uthi engadla inhliziyo ibe myama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa ulamabhanxa uyaxhamanda kanti ngengibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu nguspokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu njalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba uyatatarika uchaywe isiyezi uchaywe isavunguzane kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyikuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ila malunga i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu kusasa kuyathengiswa lokhu okushotileyo lokhu uvula i-opening and closing of your stock pho lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma infis sokumbu sukhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga nxa uthembisa abantu ize then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayiso ndlela esafundiswa ngayo esintwini. Lokhu into yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye azicakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi nxa becabanga ukuthi indaba le incane ngaba belokhu bekhontinywa beqhubeka bekhuluma beyengana bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sikujayele. Akusitshintshi lutho, ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC. Kunjalo nje, ukuze sihlaziye lolu daba, uSithandekile uxoxe lo mnumzana Witness Dube wayeyisikhulumeli sebandla le-MGCT elake labangela ukuxotshwa kwamanye amalunga ebandla le-MDC Alliance ePhalamende kodwa ukakathesi osekubandla le-ZANU-PF.
Wabuchaba ngumaziyo kwesikhathi eside sako opposition kusizofika ngesikhathi seCongress ka-2011 eMDC wayesenguye uChairman weProvince eMatabeleland North. Ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazilutho abade bengekho kupolitics. Ubabuchaba ngokumazi kwami ngumuntu lwana ukuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho afuna ukubone kusenzakala kuthengwe ngabaningi. Uyaqoqa abantu, waqalisa engumqoqi weprovince waba nguchairman weyouth. Ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo. Abantu be-CCC kumele bazinuke amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona. Ungabona uchaba ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uChamisa uzazibona usumgombolozele.
Siyabona ukuthi ububandla le-MDCT elike lenza ama-recalls. Umnumzana Chabangu singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafisa lokho.
Okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi seyibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC. Into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC kobulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi ngeqiniso ngeqiniso babe vele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama candidates ikho libona behluleka lokufaka iPR kuningi esikuzwayo okungasikho konoko kaChabango baningi asebekhulume ezindaweni eziningi mfeke nje bekhuluma ukuthi hayi laba bantu abangenayo abesisiko bulawayo babe vele bengasoko bebandla labo okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi iCCC ithi kayela constitution kayela structure kayelani yibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa akula nkomo ezake zahlala emahlangeni kuyayazi ikhitshwe kwenze ukuthi kulinywe kwenziwe konke kube le order
ubona kuwela ngaphi induku lokuxaxaxa la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi amasithi next election babe lokhu besilwa uChabango into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lo lokubuswa kwebandla ele opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla ngendlela elandela ama processes kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku opposition ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona umbona ephumelela entweni yakhe ngoba nxa lokho esikuzwayo esingaphandle bekhuluma bona abantu abasekele sisisine ngilabo kukanye obukhokheli buka babuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina sisakulisa lo mama okhuphe ngo-2018 ingakachinje zonke into ze opposition sasivele sikubona ukuthi babuchamisa ubukhokheli akalabo i opposition ayizange ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uThangira yili bhadeli khona kukanti izani PF siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokheli ubaba umgabe baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangaphi so abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le khona kade esivela kula nje lento yodezafa yaphuma bazachiya abantu bagcine bezivuyela konke ku ruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe lisiyaphambili
lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMDCT osekubandla leZANU PF obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obe ngumgcini sihlalo wecommission yezenkohlakalo iZakh unkosikazi Lois Matanda Moyo usekhethwe kuba ngumtshutshisi kahulumende uAttorney General. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi abathengisa ezitaladeni eHarare lezinye izitolo abasamukeli idola leZimbabwe elingamachumi amahlanu i-$50 elomfanekiso kambuyane handa ngoba amandla alo asewile okokuthi alisathengi lutho leli dola. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga siyalibingelela lonke siyalibingelela abalaleliwe labakhulumayo hayi siyakuzwisisa ngoba khona iqiniso elikhona yokuthi ukuthuka isikho kulungisa ulutho kodwa kwesinye isikhathi kwebe usukhulumela empendulweni yenhliziyo yobuhlungu yalo okhulumayo ukuthi abeyokhuluma ngani uyaransa kube susithi uphendule kuhle kathi maybe wesikhathi uphendule kubi kodwa hayi siyakubonga ukuthi libe libacebisa abantu laba abakhuluma kubi hayi kuyabe kuwukucaphuka lami ngicabuke sekumphunyile ngakhuluma kubi ngoba ungakhangela abantu bona bakhuluma into zabo ngani zirafu bona badla bodwa abanye abantu emhlabeni bayadubeka kobe eZimbabwe bahlupheka lokho kokuqala ukugcina bona ngokudla kwasebengani bakhulumela umuntu wonke ukuthi wonke uzwa kuhle sebe singezwa kuhle thina siyazihluphekela sitholi lutho kubona babenefita something entweni yabona leyikhe singabenefita sesifela bona kurongo into lokhuyathi yikho sasikhe sesithi thina isibhedlela sengutsheni isikhamisela bahambe beyokwelatshwa nabafuna ukwelatshwa ukuze bengabe singumanela thina manje virus kufuni. Ingaisi mosira yetu na dhanu tulelu ngabulugu ransela banyabantu kwa wakubwa kono. Siyabu wangagotu kusitwebisa.
Kustudio 7 kanila balaleli. Mina bengithi ngibuze lapha kuwo wona labo Khalipani Phukeni osenzo eChabangu nabanye nje bonke laba baningi ubaba umguni ukuthi kati yaphelela phi MDC yabo leyo ngoba iTripus yafoma ngemva kokuba beyihlukumeza namhlanje sebebalekela lapho kunabantu khona sebeyiwa abasele behlaziya ukuthi hey iTripus ingabe yenze isubo sebekhoshiwe ngeyabo ukuthi sabaleka bona sabaleka lina boPhukeni namhlanje seliyazi kakhula lazi mixi mana ikulante liyaziyo lithi lingabahlazi lehluleka yaphela kuphi lathatha zonke MDCP lathatha zonke MDC alliances salithiya awu lithunywa ubani thatha nini izimali zika uBhethi Mpofu lezo livisele emuva lingabathengisa thatheka namaphathi ayikuphi waye lingavula wena amaphathi hambani evisele imali lezo lithenga ngazo liyathengwa mana lazi mixi
lo alo alo Studio 7 alo Studio 7 njani nonke kuyazi bafethi into yasekhaya ibuhlungu ubuhlungu mpela ilizwe leliyana selingelezani maybe bathenga bafaka isignature labomnangagwa umnangagwa ufaka abantu abakhe yazi kubuhlungu kodwa into esiyicelayo guys cela loba kuwukuthi sikhuluma singathuki ngoba ukuthuka kusobe kusisela ndawo ngakutholakala kuphela indlela yokuthina abantu laba bengakhithwa kanjani ngoba sikhathele ngamakhehla ngoba lo mdala layo umgabe layo uze walala layo same thing futhi nanku futhi okunyata eZimbabwe kuyaze kulunge mnyakana kutheni ubuhlungu.
Studio 7, Studio 7 sithinde futhi njalo thina umathebelelenda abanikazi bendawo Mr. Mathebelelenda asiyifuni into lesishona phakathi asiyifuni ngapha emathebelelendi uma bengasikhomba nje indebe eliphetheyo khona ngale endaweni yemakaranga lakuphi kuphi abasitshele ukuthi nangu lo leplazi khona ngale lo lendle kanokusho lo lesikhundleni esiphezulu angasijwayele uChamisa asifuni lutho mpela khonapho naye nalozayo uma kuthi ngwezano zakubebila umuntu okubulawayo kumele asebenzele nje into eright azwe ngabantu bakobulawayo engumuntu wakobulawayo ungathengwa ngedoti yakho lofuna ukuza ngayo uzaphuma ubila sibonge lapho Studio 7 sibonge impela nje khonapho nawe naChabangu sicela ukwazi kahle ukuthi uvela kangwanga
Studio 7 ngiyabingelela abalaleli labasakazi sibonge umsebenzi omkhulu esenzekayo nabasakazi bethu ke ngiyokubaba lokuthiwa nguChabangu lo kuthi kambe into eyangisa kangaka ubaba lo ma usuka kwenye iparty usiyafaka umthetho kwenye iparty uzobhala izincwadi baba uvele ubucabanga ukuthi kwenze njani kanti kunokuzijabulisa ngokubona abantu beZimbabwe behluphekile ngoba la uhluphekile njengomunye umuntu koko ukwenza uzobhala incwadi yenye iparty wena ungaseleyo party anti kutshengisa khona ukuthi vele kule mali esuyiphiwe okungakusiza ke baba ukuthi thathe imali leyo uyibisele kubanikazi laba bakupheleyo mali ukuze bedinge umuntu ozabenzela umsebenzi ngendlela abafuna ngakhona ngoba lokho elikwenzayo vele lidiliza ilizwe abantu bahluphekile abantwana bayatshiswa emazweni ngapha bayizigebengu abantwana nxatha kula misebenzi umntwana yabuye efike esidinga umsebenzi awuswele eqala ukubamba inkunzi ebanje etshiswe mhlawumbe lo wakho somntwana khonapha egoli uyatshiswa khona la mhlawumbe sakho abantu nje wakaratshwa bamtshaya waze wayichamela wena kodwa ulesibindi sokuthi uthengwe ukuthi ubhale incwadi ukuthi khona sokusososo thina ayikho into esiyidingayo thina into esiyidingayo lutshintsho la iTTC ma ingena khona lapho embusweni ithatha amandla esabe sikudinga thina ukuthi besivulele amathuba omsebenzi sisuke emazweni sivuyele emakhaya thina sesikhathele sizwiyele thina ngokubiza amagweregwere
qum kwatshelele siyavuma sonke kodwa-ke kule nto engidanisayo ukuthi ma kuthiwa ipolitics yeseZimbabwe zihamba ngale ndlela kuyadanisa kakhulu ngoba abantu babecabangela ukuthi yonke into izalunga manje ukuthi usiyathola thina singama-opposition sesidlephana i-ansa yokuthi umuntu lo ungakhathi ukudlephana nomuntu sokuthi uyizani kathi vele i-problem ingaphi ma kuwukuthi abantu bandawonye kade bahlukana ngaphi kodwa ma besithi bahambe indlela eyodwa of sahlupheka politiki yakithi ayihlanganiphanga isithutha angazi ukuthi ngiyathi ngikhuluma ngeli langa athi mina into esilimazayo iyodwa eZimbabwe we don't have leaders silabantu abafuna ukuthi bona bebe greedy ubugwaba yibo obusilimazayo umuntu efune ukuthi hayi ufuna ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela kathi uzakhokhela njani abanye abantu wena ungafuni ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela ukukhokhela. Ah, boss, ama so called leaders, you are dangerous. Thank you very much.
Sempendulile umsakazi ngikhuluma khona lo Chabangu lophukeni. Bona nxa bebonke uChamisa uyehluleka, kungani bengafumi elabi iphathi ukuze kubonakale ukuthi uChamisa kalabantu. Uyafaka kuphela abantu. Abafume elabi bandla elizabalandela ngoba bona baseqiniseni. Achiyele lelawo owenza okungayisikho. Semaplaza kuphukeni. Bayihlulekile be-MDC Alliance bela uMozo. Bangaphi namhlanje uMozo? Bangaphi namhlanje? Bavulala ibanga elalisekelwa ngabantu uChamisa wafuma i-TPC yakhe. Kabamchiye, ngiyabonga msakazi ukuthi nxa iwajele ingafundo enxeku ngazwakala ukuthi kabafomela bibanga. Kusukela kuse-MDC wayevele ubuhlupu wazangena ku-PDP. Asisukele thina lapho.
Linjani basakazi bethu abahle. Ngiyalibingelela kwi-Studio 7 lonke. Hhayi, mina ngithela ngike ngiphawule lapha abazali, ngike ngifake owami umbono. Ngilusizi ngabantu beZimbabwe, ngilusizi ngabantu beMashonaland kakhulu le abavotela izano, abantu beMashonaland izano bayivotele sibili. Nanku nje sebeqala futhi ukukhuluma ngendaba yezikole ukuthi abantwana baxotshe esikole, abantwana baxotshe esikole, kodwa yibo bona abantu bona laba futhi abajika bevotela izano. Abafuni tshintsho, siyazivuza thina ukuthi kanti kuzani yakhona into emnandi le abayikholisayo kuyini umuntu obadubekisayo. So hayi khona mnangako phuma mdala, yekela kuyakwehlula lokho. Abantu badubeka, abantwana baxotshe esikolo. UChamisa wayesitshene ngangena abantwana bafunda mahara, sicela uphume ndoda.
Sibingelele amaZimbabwe, siyabazi ubuphukeni laba bhedu imbhedu besetshenziswa lakubani labobani. Okuselethu nabaZimbabwe siyayazi ilayini yethu ithi siminqaba. Loba bengayenzani benzeni, kodwa okuselethu kuzabadina vele asidiki loba bengakuthengwa benze kanjani.
Kustudio 7 basakazi labalalela abahle. Labi ngithi-ke Pauli but ngithi hhayi asithathi imoto. Kuthiwa ngobani usaka bemba lo asedinga ngapha amthathele imoto alowefazi. Hhayi, imoto kazithathi vele. Azithathi mpela abona bezabona ukuthi izana asonto yokudlala. Ubayabalayo umntakagwa, abathatheli izimota vele. Anti vele bona babegijinswa zona izimota bayenandaba nokusekezela umphakathi bayenandaba nesimo sempilo yabantu baseZimbabwe. Ebheka ukuthi bona kabadle. Namhlanje liyabajikela.
Siyabonga ngembono yenu. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende wele Melika.
Kusukela ekuqaleni kwempi yocuku kwele Ukraine ele Russia laqopha ukubhidliza izakhiwo eziqakathekileyo lezokulima. Ukubhidliza kwelizwe lakwele Ukraine ikakhulukazi kwezomnotho kubi kakhulu, kutsho umphathimtambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kodwa sesibona imizamo encomekayo eyenziwa ngele Ukraine, hathi eyokwakha nje kuphela osekubhidlikile, kodwa ukwakha okukhangele elakusasa. Ekugcineni injongo lapha ayisiyo eyokusinda nje kuphela okuvele kusenzakala, njalo lokuzenzakala kwelakusasa, kutsho umnumzana Blinken. Umahluko phakathi kokusinda nje kuphela lokuphumelela yiwo umehluko okhona kwelakusasa. Ibutho elibukhali elingadelisa inhliziyo yezitha linqobe, kodwa okumqoka ngumnotho oqinileyo, umnotho opha amathuba izizalwane zakwele Ukraine. Kodwa njalo ngiyakholwa ukuthi lumnotho ngoza kupha izizalwane zakwele Europe lomhlaba wonke jikelele, okugoqela elemelika inhlala kahle. Nxa ngikhangela ele Ukraine ngibona into ezintathu, kutsho isiphathamandla esibona ngokuvuselelwa komnotho wakwele Ukraine umnumzana Penny Pritzka. Okwakuqala ele Ukraine lile mpawu zokuphumelela kwezenotho limanyane lamazwe ezwekazi le-Europe. Lilabantu abafundileyo, lezisebenzi ezilamakhono, umhlabathi ovundileyo, amatshe aligugu, lendlela zokufinyelela imikambo yezwekazi Europe ezibalulekileyo. Kule mpawu zokuphumelela kutsho usiphathamandla Pritzker. Okwesibili, kule xesha lokuguqula umumo, usiko lokuzinikela ngobuzwe lokuvumelana
kuko phose konke kumanyanisa uZulu wakwele Ukraine ngokuzinikela ukuthuthukisa leli lizwe kwela kusasa. Okwesithathu, isiphathamandla Priska ugcizelele ukuthi ukuvuselela umnotho wakwele Ukraine ayisikho uhambo olufitshane. Kumele silungiselele elakusasa eliqhakazekileyo elilobungcitshi obuhlanzekileyo ngoba ele Ukraine likhangelele ukumanyana lemkambo yomhlaba. Lokho ngokwela kusasa, kodwa sifuna ukuphumelela khona manje kuvuselelwe umnotho oza kuphaba kwele Ukraine ithemba lokubuyela ekhaya. Njengokutsho kukamongameli Joe Biden, wakufaka sobala ukuthi simalele Ukraine njalo sizabaxhasa ekuvuseleleni umnotho wabo kubudlwangudlwangu obudalwe ngele Russia.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivisela impela sonto elithukela ngoChris Gandela.